Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 16 kunhlangula 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile laya ku-387.
Isihudo sisibulele kakhulu. Amanzi lawo aphuma engcolile. Amanzi asesibulele.
Sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esinakanelwa ukuthi ngese-typhoid elokitshini leluveve kobulawayo.
Uthi umeluthwangirayo. Akumelanga nje kumangaza abantu mabebona imuli yakuthiwa ngira isebenza nathi.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube selikhethe omne wabo kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai ukuba lilunga le-National Standing Committee yalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo lisuka ku-383 laya ku-387. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu abane abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo ngabavele kwele South Africa. Asebesindile kulomkhuhlane balokhu bengamachumi amahlanu lane 54 kuthi asebefile labo balokhu bebane. IHarare yiyo ehamba phambili ngabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150 abale coronavirus. Ilandelwa iMasingo ele 49 kuzobuya isabelo seMatebeleland South. Sona esilabantu abangu 46. Pose bonke abantu ababanjwa umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esinakanelwa ukuthi ngumkhuhlane we-typhoid elokitshini leluveve kobulawayo. Inani leli lifakazwe ngumphathintambo obona ngendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ekhuluma lalumsakazo. Lanxabe kungazaka likuhle ukuthi kuyini okubulala abantu kubagijimisa ngezisu, inkundla yesayithi ithi i-postmortem yomunye umufi iveze ukuthi ubulawe ngumkhuhlane we-typhoid. Izakhamizi zithi azilakuthandabuza ukuthi ziguliswa ngamanzi aphuma empompini engcolile. Zithi amanzi la aphuma elezicucu ezicatshangelwa ukuthi ngamaphepha asetshenziswa ezambuzi. Zithi zicabangela ukuthi ingcekeza ezambuzi yahlangana lamanzi anathwayo ngemva kokudubuka kwempompi. Sixoxele sakhamuzi seluveve esikhethe ukwaziwa kuphela ngokuthi ngumamoyo.
Isihudo sisibulele kakhulu. Amanzi lawo aphuma engcolile. Besiwathatha nje ukuthi njengoba besiswela amanzi ezimpompini, mhlawumbe ngamanzi akhona aphuma enjalo. Njengoba udubo lweZimbabwe liyasibulala amanzi siyawaswela. So bengicabanga ukuthi mhlawumbe nje ukuswela amanzi amanzi aphuma engcolile empompini. Kodwa amanzi asesibulele, asibulele sibilokhu zwayo okuzwayo. Siphethwe izihudo.
Endlini yakho konapho bakhona yini abaphethwe isihudo lesi ngitsho labo makhelwane bakhona obaziyo abagulayo
Emzini wami sonke siphethwe izihudo sigijima konapho omunye sithi lathi sonke siyagijima ilengane ezincane sengizenzisa ubuhlungu ukuthi kaumbe kusasa mhlawumbe zingavuka lazo ziphela umoya kubo makhelwane lakho kunjalo bagijima mcho kutsho akulakuma sithwele nzima khuluma nje so omunye wami umntwana uphakathi khonale esambuzini
Ikhansili ithi yona ihlole amanzi aphuma empompini ezindlini yathola ukuthi alungele ukunathwa galayo ingcekeza ngokunjalo ithi amanzi angcolileyo angaba eligulisa ngamanzi eliwafake ezigubhini lithini ngalokho
Ayisilo qiniso leli kade safaka amanzi ezigubhini siwanatha kade sawanatha amanzi ahlala ezigubhini iminyaka leminyaka akakaze kuyenzakala okunjengalokhu kukhanya kwadabuka isiphayiphi kamazayi yahlangana lamanzi esiwanathayo yikho sokubangele ukufa lokugijima kwezisu
Incabe lalele bona abekhansili kuyini ongakutsho kubo Ncedo bani elilufunayo
Usizo obesilucela kakhulu kwebe kansila njengezakhamuzi zeLuveve besicela amabhawuza abuye ngesikhathi esifanele bengawalethi ngobusuku ngoba sebehamba beblema amakhontena yethu beyazi into yabo abayiyenzileyo besicela amabhawuza abuye ngesikhathi langelula amalanga afaneleyo sesikhathele ngento yabo ukuthi labo basilethele amabhawuza ngobusuku asiyezwe sehluleke lokwakha lamanzi akhona bes Kune besilethela amanzi engcekeza besicela kukhansila kakhulu ukuthi kasilungisele lolu dubo ngoba lokho asebekutsho ukuthi amakhontena wethu ngangcolileyo sokutshengisela ukuthi iproblem yabo bayayazi kakhulu abasilungisele le nkinga njalo iphayiphi yento engcolileyo ihamba njani le phayiphi yamanzi okunatha kungenelana ngaphi kabalungisise inkinga zabo besicela amabhawuza ngesikhathi esifaneleyo
Leso isakamuzi selokichi leluveve kobulawayo esikhethe ukwaziwa kuphela ngokuthi ngumamoyo.
Yebo, mthakazo omuhle. Sithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe 3 Connection namhla ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela ngesifo se-coronavirus. Sigxile kakhulu kudaba lokuvulwa kwesikolo. Sathinta njalo udaba lokutshengisela okwenzakalayo kwelemelika okumayelana lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo labensundu. Asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku-Studio 7 ngo 8 ntambama.
Ivandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe libe lomhlangano walo weNational Standing Committee owakuqala eHarvest House izolo ngemva kokuthathela iMDC alliance kaMnumzana Nelson Chamisa isigodlo lesi kumaviki amabili edluleyo. Umakhuphe utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano lo ukuthi nguye osengumholi webandla leli njengokutsho komthethwandaba weSupreme Court. Uthe njalo amalunga ePhalamende alikhulu lantathu angena kuleli dale kuMDC Alliance asephansi kwebandla lakhe. Ekhuluma emhlanganweni munye umnumzana Douglas Monzora wazise ukuthi balakho ukuxotsha amanye amalunga aleli dale engekela ukulandela ibandla labo uveze njalo ukuthi sebekhethe amanye amalunga eNational Standing Committee agoqela umnumzana Manasi Tswangirai ongumne wabo kaMoyi uMorgan Tswangirai ukuthi abe ngunobhala obona ngokuqutshwa kokhetho uthe njalo umnumzana Elias Mutsuri sengumsekeli kamgcinisihlalo webandla kuthi umnumzana Gift Chimanikire yena usengumsekeli kamqoqi obona ngenhlelo zebandla. Umnumzana Chief Ndlovu uba ngumsekeli kaMgcini Ngcebo, kuthi umnumzana Khalipani Phukeni uba ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT, njalo nguye osaphethe isikhundla sesikhulumeli okwamanje. Sixoxelo Phukeni yena othi lanxa uMonzora ethe umnumzana Manasi Tsvangirai sengunobhala obona ngokuqhutshwa kokhetho ukusakhona okumele kulungiswe kulolo daba. Uthe njalo kuzavela sobala ngolwesithathu ukuthi amalunga edale lephalamende ngawabo.
Njobe thile umama Makhuphe ukuthi ama MPs are under MDCT. Uzokwazi ukuthi ngolwesithathu uzonanzelela ukuthi ngolwesithathu kuzoba lokho esibiza sithi parliamentary caucus. Ama MP wonke akhangelelwe ukuthi abe khona ngo 10 o'clock ahlangane le leadership yebandla lapha neparlamenti. Asilandeleleke le nkulumo ngeva kwalo mhlangano zwenza ngolesithathu ngo 10 o'clock. Kuna lokho abakubiza ngesilungu bethi talk is cheap. So ake silindeke ke sibone bese siyaxoxa after that.
Ukufaka umne wabo kaTsvangirai kungatsha zebandla leno lingathi kulipha isisindo yini sokuthi ngempela yini iMDC esemthethweni?
Imuli yakobaba uTsvangirai izibandakanela nebandla lethu leMDCT. Ubonile ubukhokheli bebusebhuela mavika ambalwa nje adlulile beyohlangana nemuli. So hayi ungethuki imuli yakoTsvangirai nebandla leMDCT. Uthi umele uTsvangirai, by the way, so akumelanga nje kumangaza abantu uma bebona imuli yakoTsvangirai isebenza nathi.
IMDC Alliance ithi lahluthuna isigodlo seHarvest House lisebenzisa amasotsha lamapolisa. Lina liyakulandula, kuyini okwenzakalayo?
Into eyenzakalayo ukuthi iMDC Alliance ibingabhadali laba bantu akade besebenze ukulinda lapha neHarvest House. Base bexoxisana lathi ukuthi bayabona ukuthi into ezikhulunywe court nakho konke hayi ngempela iMDCT ekhokhelwa ngumama Kuphe yiyo kumele tingabi lapha. Base becela ke ukuthi sithumele abantu bethu masifika lapha sikwazi ukuthi senze i-change over or hand over leyo esikhuluma ngayo. So bafika ke abantu bethu bebe ngu-3 kune register ke efiliweyo laphana ukuthi ubani usenikeza ubani. Kwase kwenzakala ke ngaleyo ndlela ukuthi esokwenzakele ke ngaleyo ndlela hayi kwahanjwa ngempela bekungabo 5 ngokuthula. Uthe seyibona ke later uwende lo ozibiza Secretary General we Alliance wase qala ke kuba ngumsindo ebiza abantu abaningi. Nguye kahle kahle walanda amaphoyisa, amaphoyisa athi ayangeneli wona into zepolitiki, walanda amasosha, amasosha ala. Le nto engiyikhulumayo ikhona ngaphambi kwenkantolo ngoba basuke baye enkantolo bethi bayacela ukuthi inkantolo ingenele. Abayikhulumi indaba yokuthi size namasosha, abayikhulumi indaba yokuthi size namapolisa enkantolo. Okwenza bangayikhuluma enkantolo ukuthi bayakwazi ukuthi ungacamba amanga enkantolo uyovalelwa ejele. So abakwazi ukuthi baqamba amanga enkantolo, bazoqamba amanga beqambela amanga umphakathi ngoba bengawuhlonipha umphakathi. Akuzange kwaba lodlami, akuzange kwaba namapolisa, akuzange kwaba namasotsha.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Masabe Zulu, simzile uDr. Khuphe osesebenza lezano lamasotsha lamapolisa. Khuluma esithi bazaqhubeka bexotsha ama members of parliament awe MDCA. Kambe kalanhloni na ukuthi wahamba kuma elections aka 2018 wazuza iqanda, wazuza abantu kuphela 45,000 ilizwe lonke. Namhla sencediswa ngabangani bakhe abafuna ukubhidlisa iMDCA ngoba bayakwazi ukuthi yanqoba umnankagwa ngo-2018 baqilibezela. Kabala nhloni na.
Bathi amalunga edale lephalamende angu-103 elithi ngawenu nawabo, njalo bathi kuzavela sobala ngolwesithathu lapho abazahlangana khona lawo. lithi ningalokho?
Ngiyazi ukuthi khathesi kulabantu abathanda imali njengoba kulobunzima obungaka. Inotho ayikho. Nampo ama MP asebenzela izikhwama zabo. Sebenza lezano ngoba thina khathesi vele silwa lezano omakhuphe laba hayi baphongubiswa nje becathile. Sithi hayi bangazikhethela uma befuna ukusebenza laye abaqhubeki ngoba kusasa kuyizolo. Lapha ngizama ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi uthathana lomduli okuthiwa yiMorgan Tsvangirai House. Kambe umduli uzamlimila yini? Umduli uzamkhampenela yini? Hashi Mahlabezulu, thina sithi sizaqhubeka silwisana lobusela sikhulumela abantu abampofu. Khathesi kunje abantu abaningi abadli. Sesisizwa amaphupho engathi yincwala sokuthiwa hathi asambenini siyekhuleka kwenzela ukuthi uNkulunkulu esibizibusiso. Okhuphe labomonzora namhlanje lina elichungula ezepolitics. Angithi ukhuphe lomonzora bathi bale quorum yokuthi bazahamba bayekwenza iCongress leyo abayiphiwe yiCourt. Namhlanje sebegcwalisa izikhekhe ze-standing committee lakunye konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abanabantu sebezahamba besiyathengana labantu bezani babafaka amabizo ethu bathi yibo ngoba vele akula muntu ongasebenzela izanu yena sazi ukuthi izanu ihuquluza inotho abantu bathwele nzima bazinqweqo zomlomo Mahlabezulu bathana besilo phakamzilikazi labazukulu kukamambo sithi thina ijuba bazalichutha phambili ngoba umuntu wonke khathesi sesazi ukuthi vele banqwaneleni.
UDokotela Felix Magalela Mafa Spanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Kusenjalo umthethwandaba kamantshi izolo wale ukukhulula abesifazana be-MDC Alliance abetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa bahlukuluzwa. Umantshi uthe uNkosazana Johanna Mamombe, uSisilia Chimpiri kanye loNesai Marova balakho ukubalekela icala bengakhululwa. Kodwa igqwetha labo uMnumzana Alec Mochadeama uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba we-High Court. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi owake waba ngumsekeli kameya wakobulawayo uMnumzana Tinashe Gambarami usemsulwa ngemva kokuba idale le-High Court lesule icala lokweba ake wafunyanwa elalo ngumthethwandaba kamantshi. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi kulowesilisa lonkosikazi wakhe ababotshiweyo besetheswa icala lokumemethekisa umfanekiso wokuzibazela oveze umongameli Emmerson Mnangagwa enqunu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi, basakazi abahle. Siyajabula izindaba elisipha zona nsuku zonke. Ene manje yonke into sithala se-update ncancancane, siyajabula kakhulu. Ene manje indaba kamakhuphe le, indaba kamakhuphe zwisa ubuhlungu lena ngoba into ayenzayo manje ubulala i-opposition esetshenziswa izanu. Izanu eyamsebenzisa, I'm sure inkulu kabi imali abaphe yona omama lo. Sibulalele i-opposition yethu, i-MDC Alliance. Ngengezwa omunye usisi. lona usisi lo uthe ungikhethiwe luphahla ukhethwe luphahla lona kahle kahle mangabe ipolitiki engayazi angakhulumi ngepolitiki maye ezokhuluma ngokwemhlobo thina asafuni indaba yomhlobo ubandlululo asifuni sifuna ukuvusa ilizwe lakithi khona manje wena sisi ukuthi ungikhethiwe usehabron why manje mawubona ukuthi mhlambe why ungahamba uyohlale eZimbabwe funani hebron ngoba phela ukukhuluma into engekho umakhuphe uyambona ukuthi umakhuphe usetshenziswa izano PF ikamnangakwa umnangakwa lona uye owabulala abantu ngegugura wondo 20,000 abantu ababelahlelwe emgodini webhalagwe abantu abalahlelwe emgodini webhalagwe kumanje izihlobo zethu zikho wena lokhu busy ukhuluma uthi umakhuphe umakhuphe uyambona ukuthi lo muntu umthengisi umthengisi wezano PF thina asena ndaba nomhlobo into esesifuna sesifuna nje ukuthi sihlukane nezano PF futhi uyishona uyindebele uyiwathwat we don't care so wena mama una mama umama noma ngisisi into eyikhulumayo ubocabanga kuqala uma uzokhuluma usupportana nomakhupu ufana nokuthi usupporta umnangagwa lo owabulala abantu abayi 20,000 ngaleso sikhathi umnangagwa lo enimsupportayo wena khethiwe uye oyethumela amasosha emathebelelendi siyabulala abantu be careful uma ukhuluma ungakhulumi nje kuphela uzoxabana nabantu
njani bako studio 7 hayi nasiziphilele lapha enkaya kosikhobo khobo asibona indlala nje kuphela singakuthini sibona umakhuphi kanti umama lo yena vele uzamani umama lo uyazikhathaza lo ngifedi yakhe lo ubona ngani singavotela umuntu ogela iphanki thina ma esikhanyeni bonke lo mnangagwa ngemlomo ebomvu mnangagwa badlala ngathi kathi siyadubeka nje sithwele nzima ngenxa yabo kulekho abenkayi vele izinto ithukela sembezele iyi-300 embani imota sisagadi sesiphombwa ngabantu nje
yebo yebo umthokazi omuhle ngiyalibengelela lonke kanye nabasakazi wethungameli inkomo Chris Kande yimi Mr. Slovela umpofu special engikhuluma manje lapha kade ngiyakhuluma kade ngiqhuqhuzela wonke umthokazi ukuthi ngithukelise lokuthi umthokazi kavuke sokusinda umthokazi ebambane okwamanje siyaqhuqhuzela ubana bonke abantu abalandela nabo abantu basempumalanga bona ultimate incubo thokozane kuphi aphume kulezana indawo umthwakazi inkokheli zonke bese zibambana zithi gwaqa phazi kwamthwakazi siyabaqhuqhuzela abadala esendlela ncube uGeorge Mkhwananzi umqondobazi Magwaza Ngonya uMoses Mzila Ndlovu lonke ezindaweni ezishene wonke uJonathan lanxa izandla zakhe ngcweliswe izano sithi asibuyeni sihlanganeni sonke njengomthwakazi omuhle sihlangane labo umqondisi sikhethe inkokheli yethu njengomthwakazi ezokusimela bese sikhetha amalungelo edale lephalamende kathi namakhansili ethu esizokuwathuma kulelani lizwe lasezimbabwe kubana bekhona ngale ephalamende bekutshela abantu bezimbabwe ukuthi umthwakazi ukuthi isikhathi sesikwanile sokwanela ilizwe likamthwakazi okufanele ukuthi libuye ngoba sesincindezelwe kakhulu yilaba abantu ngakho ke siyanxusa ukuthi mthwakazi omuhle vukani libambane lingasetshenziswa yilaba abantu basempumalanga 2023 asifune umvoti kamthwakazi ukuthi ayezongena Chamisa kodwa ezangena kumnangagwe lonke linama MPs eliphansi kwaChamisa lokunangagwe elengaphendawo zikamthwakazi imigezi idleni lifakela amathambo ngoba licenile manje asela MP ozakwethela ungaphansi kwamnangagwe ozakwethu ngaphansi kwaChamisa ezokwethu umthwakazi etholakale emfakela uxha kuye ngakho ke wonke ama MPs councillors sesifunga ukufakela abantu abakamthwakazi ngoba uChamisa kamela ngamthwakazi unangagwe kamela ngamthwakazi lonke linele ngaphansi kwabo elithi ngama ntezi nama councilor yazini ukuthi ngaphansi kwamthwakazi ligcinile ukuthi kwakhona kuthiwe kulo councilor kombo MP kamnangagwa kombo okaChamisa uChamisa njalo into yakhe naye igcina ukuthi maye buya ngapha kwamthwakazi ezokukampela ngekhukhura wonde kade oyisemkhulu nabo yise kade lendawonye nabo umgabe bebulala abantu bakithi voka mthwakazi voka Mr. Slovela inkofu
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 zingene kwezivela kwamanye amazwe. Umthetho ndaba weSupreme Court eMelika izolo unqume ukuthi abaqhathi kabalalungelo lokubandlulula izitabane. Ele mali lona lithi kulamasotsha alo angamachumi amabili lane acadamelwe abulawa ngabantu ekade behlome ngemibhobho izolo. Siziqhiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Umongameli Donald Trump namuhla ukhangelelwe ukwethula iziqondiso ezilawula ukusebenza kwamapolisa ngesikhathi ukutshengisela phezu kokubulawa kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe kuqhubeka. Ukutshengisela lokhu kuqale ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd kumaviki amathathu edluleyo. Ukuhlaziya udaba lokubulawa mahlayana kwabansundu ngamapolisa amhlophe eMelika sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Ukwenzakala eAmerica nkomo lakubo Britain lamanye amazwe lawathuthukileyo kuyadabukisa kakhulu. Amazwe lawo athi athuthukile ayikhona ngezomnotho kuphela, bathi they are civilized, bathuthukile ngendlela owacabacabanga ngayo. Alright, thina ke bebethi thine Africa sicabangi i-civilization ayikho kithi, into ezinjalo. That's why they even colonized us, ngoba babona they are superior, bacabanga ngcono. So one, indlela abaphatha ngabantu abamnyama, we don't expect that from abacivilized. But then usukhumbula ukuthi vele basicolonize laba bantu. Abantu abamnyama base-America beza njengezigqili, ama-slaves 400 years ago, angithi. So leya ngqondo yokuthi laba bantu balokhu beyizichaka zethu, beyizigqili, ngiyakholwa mina ukuthi le ngqondo isesekhona, ayikapheli. Okwenziwa ngabo Abraham Lincoln ukuthi hayi akusela zigqili wayekuyenza njengesikhathi sangkhona, but ukuthi bekugezi bekususe engqondweni zabantu abamhlophe abazange bakwenza, yikho la namhlanje belokhu sina kanjalo. Okubuhlungu ukuthi kwenziwa ngumuntu ophethe umthetho, i-police of all people. So i-racism ayikaphela America, ingqondo naleyane ukuthi izigqili zethu lokhu ikhona. No matter bengazi bebe ngabantu abasivalized njani, it's still there umhlaba wonke nalo i-western world. Labo sithi abaphumelele ungananzelela ukuthi abaphumelele ngenxa yami ngokuthi basebenzisa amandla omuntu omnyama. I-France Nkomo zananzela ukuthi iwine i-World Cup ngakhela abadlali babo bebhola, maybe i-team yonke nje ngaphandle kwamuntu awo-102 u-Antoine Griezmann. I-France ngabantu abamnyama. I-France umnotho wayo, i-economy yayo iphethwe ngamazwe e-Africa, o-Senegal, o-Cote d'Ivoire, o-Burkina Faso. Imali yabo abayigcina ngathi e-France. So those guys, they are still driving economy of France. So i-colonization Nkomo ilokhu ikhona.
So kuleminyaka leminyaka abantu abansundu bekhala ngokubulawa mahlayana ngamapolisa amhlophe. Kodwa lalamhlanje akula lutho olukhanyayo osolwenziwe, babulawa njalo nje abantu. Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa, lungaqedwa njani lolu daba eMelika?
Ofunakala nje ukwengeza inani lamapolisa abangabantu abamnyama. Now kuma communities okuhlala khona abantu abamnyama, angazi indawo zenu ngabe ukuthi lizibuza njani, nginike nje ibizo ngithi for example eMakhokhoba. EMakhokhoba uhlala abantu abamnyama, ngeke uye ukuthi amapolisa agcina umthetho eMakhokhoba kube ngamakhiwa. Vele nxa engena eMakhokhoba lo mlungu uza feel insecure, yikho asafike ekhipheni umbhobho ngoba uzizwe under threat. But ungafaka umpolisa ongumuntu omnyama eMakhokhoba kube yibo abagcwele khona phambi. Nxa ukuthi isigaba ngesigaba kuphiwa 50, uMakhokhoba ihliphiwe 50 abantu amapolisa abantu abamnyama, uzafica ukuthi udlame lwamapholisa ebantwini abamnyama lizakwehla. Kodwa ungafaka amapholisa angamakhiwa eMakhokhoba sizaba le problem. And then eyusayidi uhlala khona amakhiwa, kube njalo la uhlukume amapholisa angamakhiwa anjani agcina ukuthula khona ngayo. So I think leyo ngaba isolution isebenza e-America.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba sixoxela ekwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikwelile laya ku-387. sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esicatshangelwa ukuthi ngesetyphoid elokitshini leluveve kobulawayo. Ibandla le-MDCT selikhethe umne wabo kaMoyi uMnumzana Morgan Tsvangirai ukuba lilunga le-National Standing Committee yalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Thank you.